Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 17 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani. Ngoba amapolisa lawa ekhanzulu lawana athi ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze umsebenzi. Hatsho, siyasisebenzela, siyasisebenzela, naphi i-ZRPC ebuya la, isigijimisa esichotshanisa.
Ukubotshwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zasemzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili.
Ibhazi kuthiwe leli qembu libuthayo lidliwe kumbe kuthiwe linotyiwe ekhethweni. Iyalendlela zokuthi liqhubeke libusa. So-ke kangisakuboni kulo nqondo selokhu siqhubeka emincintiswaneni esaziyo ukuthi oza kuwina wona.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. UMongameli Robert Mugabe usukume eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba uphathelane lezempilakahle okuhlaziya ngemikhuhlane engathelelwanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladeni zasenzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili. Kuthi lalabo abathengisela endaweni ezibikwa zisemthethweni labo bakhala ngokuhlangana lenkinga ezokungatholi abazothenga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekungesikamangwele ekufundwane njalo namhla lapho amapholisa akade ekhaphane lakamansipala abedolobho leHarare ezitaladeni bethwele imvubu kanye lentuthu ehitshayo begejimisa labo abaphila ngokuthengisa. Intatheli ndaba zeStudio 7 zizibonele ngawazo amapholisa ebopha kanye lokutshaya abathengisa impahla zokugqoka ezimoteni zabo kuzitalade eziseduzane lendawo eyazakala kakhulu enzikini yedolobho leli eyaziwa ngokuthiwa yiZimex Mall. Umnumzana Timothy Msimanga ngomunye wabaphila ngokuthengisa impahla yokucecisa emoteni. Yena ke uchasise ngalokho ahlangane lakho.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani. Ngoba amapolisa lawa ekhanzulu lawana athi ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze umsebenzi. Hatsho, siyasisebenzela, siyasisebenzela, naphi i-ZRPC ebuya la, isigijimisa esichotshanisa. Angazi asazi ukuthi siyenze njani. Senze njani sibile, mina angisakwazi, sengikhathele. Ngoba imali sebesibhadalile futhi laphana ukuthi istand yami ngiyabekelayo ngibhadalile. Banamba sesiqotsha sebesigijimisa, sebesitshaya futhi.
Umnumzana Benson Takawira yena ophila ngokuthengisa okusemthethweni impahla ezifana lezigqizo, amawatch kanye lempahla esebenzisa ezamagesi layo, uchilo ahlangane lakho.
Andoda ukhanya kulobu nzima lapha. Mina ngizothi ngisimpahla ezime small lapha. Ngithenge ngithi ngiyaphakitha impahla zami ebhuthini lemota. Aba ngibona amapolisa esefikile. In fact, ngithenge ngingabona amapolisa esefikile. Ngibunguzwe inkwelo. Abantu betsha inkwelo, omunye gijima, omunye wazophosa wagxotshwa imota, sofika amapolisa. Athi ngiyathi ngabona sengigonjolozelwe ngamapolisa, aphosa afika 7. Abandobha banjikela emoteni yabo. Ngizokweqa emoteni zifike erobotini. Ngizokubaleka, ngangena phakathi kwabantu. Ngangena ejoiner city lapha. Okomoto enzokwenza ulandela lo munye wami enjengisa laye. Ngikhuluma nje umhlane wami obuhlungu, abamfaka imvubo, ubuhlungu umfowethu.
Omunye umama osebenzela eHarare unkosikazi Sazini Siziba uthi ukuxotshaniswa akwenziwe ngamapholisa kuyamethuza ngoba yena ebhalise ngokusemthethweni.
Ngiphathanga kuhle ngoba ngangithembele ekuthengiseni khonokho engangikwenza ischool fees abantwana bami yikho lapha engangisithatha khona imali yami rent ibali yokudla yikho lapha engangithembele khona njalo njengomuntu oyele license engangithengi license imbone sifile kungalungelanga ukuthi ngixotshwe emsebenzini lo ngiyothembileyo
Umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenhlanganiso yezakamizi zaseHarare eCombined Harare Residents Association ehlaziya njalo ngezombusazwe yena uthe njengenhlanganiso kwabavumelani lokuhlunyezwa kwalabo abaziphandelayo.
Njengenhlanganiso emele uZulu siyaphikisana lomansipala lohulumende abafuna ukukhipha ngathi abathengisayo ngokubahlukumeza ngokubathathela izinto zabo abazisebenzisayo emsebenzini wabo. Lokhu siphikisana lakho ngoba thina njengenhlanganiso sibone ngathiwa ngakukho semthethweni. Umansipala lohulumende badinga ukuthi ilizwe kumbe ngathi idolobho likhangeleke kuhle bengakhangelanga esingathi yi-livelihood. Kumbe ukuphila kuhle kwabantu
ukubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni kulandela iziqondiso zikamongameli Robert Mugabe yena othe labo abathengisa edolobheni leHarare baphazamisa uZulu ohamba ezitaladeni amabandla aphikisayo wona athi alethemba lokuthi lokhu okwenzakalayo kuzakwenza ukuthi abantu beqhakathekise ukuvota ngomnyaka ozayo ukususa umbuso obahlukumezayo Imele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota. Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane East and West, Ebinga North and South, Ematebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Insiza, Insiza North and South, Enkabazwe Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Asevikile ama elections madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobunengi kukhetho luka-2018 bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngoba sesiside isikhathi belokhu bevota kodwa kungela nguquko. Omunye wabo okhulumelo ntungameli inkomo weStudio 7 ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo.
Kodwa singabori ukuthi lwakhona siqhubeka lokho esihamba sisiyafuna kungaze kuthiwe leli qembu libuthayo lidliwe kumbe kuthiwe linotshiwe ekhethweni le ndlela zokuthi liqhubeke libusa so-ke kangisakuboni kulo ncwadi ukuthi kuthiwe lokho esiqhubeka siyemncintiswaneni esaziyo ukuthi oza kuwina wobani.
Kodwa njengomuntu osakhulayo Khumalo ungathi into elokuhlakanipha na phakathi ukuthi ungaphatheki kunhlelo ezingahlela elakusasa lakho?
Kuvele kuleli lizwe akusela kuhlakanipha, akusela kuthula, ngoba izwe ngelinye abantu abafunde kakhulu kodwa nje siqhubeka sihlupheka. So ngazi ukuthi wena uhlakaniphile oleli mojongo beforma ibandlakaulena abalifomayo wakungabafana abafunde kakhulu ababehlakanipha, then ukuthi by forming this party they were going to win election. But the question was, "Who will win?" And after the Zimbabwe
bakhona yini obaziyo abacabanga njengawe Khumalo?
Abaningi kakhulu ngoba uzathola ukuthi inani labantu abazarejista lizaba lincane kakhulu kule nketho zonke ezehlukileyo emuva ngesizathu sonise ngesikhilo sokuthi abantu sebediniwe ukuthi bebelokhe bevota kodwa khona kuzaphuma impumela efana nayo.
Alo ke ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo ohlala kobulawayo ongomunye wabathi kabasoze bavote kukhetho oluzayo ekhuluma le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Uhlelo lwe The Connection namuhla sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luka 2018. Bakhona na abangafuni ukuvota kulolu khetho? Nxa bekhona, yiziphi izizathu? Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele ukuze lingene kuhlelo. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Umongameli Robert Mugabe usuke eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba ophathelane lezempila kahle oqoqwe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization iWHO. Lumhlangano ujonge ukuhlaziya lokuphana amacebo oye kuyehlisa inani lababulawa imikhuhlane engathelelanwayo enjengowetshukela wenhliziyo owemvukuzane leminye. Inkokheli le ikhangelelwe njalo ukuphana amacebo langendlela zokuthi amazwe la angalandela njani iziqondiso zokuvimba limikhuhlane lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikahulumende wakwele Somalia zibika ukuba sezimise uhlelo lokudinga izidumbu laba ngaba besinde engozini yokudubuka kwebhomba esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Abantu phose abangamakhulu amathathu, i-281 bafile kuleso sehlakalo, kwalimala phose amakhulu amane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu besiRohingya babikwa becapha umngcele wele Myanmar besiya kwele Bangladesh bebalekela impi yomdeni esiqhamuke kulelo lizwe. Uhlangotho olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe UNHCR lubika ukuba kulabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilichumi lezilichumi lanhlanu, i-10,000 kumbe le-15,000 abasemngceleni weBangladesh ababaleke ngemva kokuthiselwa imizi yabo. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobuningi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho ukufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi loludubo lungabe solwenza. uxolo balaleli imtshina yethu ingani ayihambi kahle kodwa ke sizaba silokho sizama ukuthi siliqhubele inhlelo zethu zensuku zonke. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobunengi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho kufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi loludubo lungabe solwengezelelwa yikusilela kwemali emabhanga.
Ye ngikubonile ngamehlo kanye kuzwanga. Udubo ke lwalokho esingathi ngama-basic commodities ngesilungu luqhubeka lusiya phambili ikakhulu ke ezindaweni eziphandle kwedolobho elikhulu lakobulawayo. Ungahamba ePlumtree kuyashota, kuzokushota le-Coca-Cola kayitholakali, kubangelwa inala i-price distortion ekhona. Kuthi kobulawayo nalapho kungashoti khona uzathola ukuthi ama-prizes atshiyana. Kule-price ye-RTGS esingathi thina ku-transfer, bese kusiba le-price ye-bond, bese kusiba le-price ye-US dollar. So ama-prizes ke asetshiyene ehlukile sibili mathathu, okusenza ukuthi-ke kube nzima ukuthi abantu baphile njani, ikakhulu thina esingisizimota. Ungahamba-ke lapho abathengisa khona amaphathi ezimota, ama-prizes ayehlukene kakhulu sibili. Yikho-ke udubo-ke lwemali aluzange lube lula, zange ke lwehle, lokho lukhona ukuthi i-price distortion, i-bond notyawe nalengasebenzi abadinga imali yayemukeleke endaweni ezinene. Bese kusethi ofuna ukuthenga ngaphandle kwelizwe, okokuqala nxa imali yakhe isebhukwini sekhadini yebhenki, kumele aqale ayeyitshintsha athengise, ayithenge ingama-bond. Angayithenga ingama-bond aphinde futhi ayethenga i-US dollar. Ekugcineni ke imali le yabe siluze ivalu ke singathi nge-50%. So into enzima ke udube esihlangana lalo eZimbabwe kulezi nsuku.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahluza amafutha okupheka e-Oil Producers Association umnumzana Busisa Moyo uthi udubo lokusilela kwamafutha okupheka solunganeno njalo bakhangelele ukuluqeda kunsukwana ezilandelayo.
Udubo siphezu kwalo, siyalusebenza ukuthi sicubungule siqede ukuthi iZimbabwe athole amafutha emalahle. Sisebenza lapha le Reserve Bank, le Ministry of Industry, ukuthi sikulungise amafutha abekhona. Ya imali yamanye amazwe le esithi foreign currency ibihlupha, kodwa abe Reserve Bank sebe sihambise phambili ukuthi sithole uncedo ngokuphangi singami ngemva kwabanye labo abamelele ukuthola lezi mali.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga kwamanye amazwe bethengisa elizweni umnumzana Dennis Juru uthi sokulabaningi abathenga impahla kwele South Africa bethumela izihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi impahla ethengwa phandle kwelizwe ibingasandanga elizweni ngenxa yomthetho owenqabela impahla yakwamanye amazwe ukuthi ingene elizweni.
Hayi, bese kungasekho lokho, saba le-SI-64 ebiyona i-instrument ebisithi lokho esikwanelisa ukuthi sizenzele khona ezweni singakuthengi ngaphandle. Bese kuncedile kakhulu amakhampani amaningi abe-manufacture i-cooking oil, amasepa, lezigqoko, lezinto ezinjalo. Bese kubancedile kakhulu ngoba bekungasela bantu abavunyelwa uku-importa izinto zonke lezo ezazi ku-SI-64. Ngaleyo ndlela i-manufacturing sector yethu ibisithuthuka kakhulu. Okutsho ukuthi sithemba ukuthi kuzahlala kunjalo ukwenzela ukuthi umkhonomo wethu uvuke.
Ekupheleni kwenyanga edluleyo, okunye obese kusilela ngamafutha ezimoda, kodwa okwakathesi abikwa esetholakala lula lanxa osekuhlupha intengo ehlukaniswa ngokuthi umuntu uthenga ngayiphi indlela. Njengesibonelo, nxa uthenga ngemali yakwelemelika intengo inganeno, kodwa nxa uthenga ngokuswayipha ikhadi lebhanga intengo yakhona ithe xaxa.
Kube isimanga esikhulu kuZulu wakobulawayo ukubona inkalakatha yesikepe esilungiswe eHarare inkampani yeGDI Boat Manufacturers. Isikepe lesi besikuhambo lokuya eKasane emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe, lapho esizasebenzela khona sivela eHarare. Ubathabile Masuku siphalo ludabango kugcweleyo ekobulawayo.
Umsebenzi uke wamampoko obulawayo lapho kubonakala isimanga senkalakatha yesikepe sidonsa ngenqola yemota sisedlula edolobheni leli siqonde emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe eKasane lapho esiyasebenzela khona. Ekhuluma leStudio 7, umalungisa isikepe lesi umnumzana Forbes Wadira uthe sibathethe inyanga ezilithumi ukuqeda ukusakha.
Isikepe lesi sithethe inyanga ezilithumi ukwenziwa. Isikepe lesi si 110 tons. Njalo sisuke laso eHarare ngesonto edlulwe lapho esenziwe khona. Sahamba via Mashwingo, sibalekela imigwaqo yaseGweru egcwele ama roundabouts. Kathesi sendleleni sidlula kobulawayo sisiya eKasane lapho esiza besisebenza khona emfuleni omkhulu uZambezi.
Omunye wabakade bebukele lesi simanga ngonumzana Maxo Sibanda othe lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba kuveza sobala ukuthi ilizwe lingalunga.
Yadaba kakhulu kubona isikepe esinje sokuthi lali ilizwe leli noma lingalamali liyakwanisa ukulungisa izinto ezinhle kangaka.
Uriki Moyo omunye layo obebabaza isikepe lesi ugcizelele ukuthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe liselabo ubungcitshi bokuthi libuyele esimeni salo sokuba lamakampani alungisa izinto ezilohlonzi ezingaqinisa umnotho welizwe.
Singaka siyamangalisa ukuthi sibone sifika khonapha kwaBulawayo. Kulesinye sake sasibona kudala kodwa sasingafiki kulesi. Lesi hayi imbona nto asidlulile sibili. Yinto enhle ukuthi sibone into enje. Imsebenzi yakho lapha eZimbabwe. Ngiyathemba nje ukuthi labaye abantu abakhangeliyo babebona bebabaza sibili ukuthi hathi laseZimbabwe kule zinto ezinhle eziphumayo. Ngoba isikepe sonesi ngabe nje kule madamu kobulawayo. Ngabe sithi sihlale sibili athi singahambe siye sigada. Ngoba hayi sihle sibili kuyababazeka kuyamangalisa sibili njalo into ethokozisayo.
Isikepe lesi ngobukhulu baso nxa sihamba emgwaqweni siyabe sivimbe indlela zonke okuyikho okwenze ukuba sisebenzise umgwaqo weMaswingo ngoba singenelisi ukuhamba kuma roundabout asendleleni yeGweru. Amakampani amaningi aweZimbabwe awasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelekala kwemali elizweni. Iningi lamakampani ayesebenzela kobulawayo seyavala okwenza uZulu waleli dolobho aswele imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika selesule izijezo zenotho lokuthengiselana okwasuku leminyaka engamajumi amabili zafakelwa ilizwe leSudan. Imelika ithi yenze lokhu ngenxa yokuthi ilizwe leSudan selenelise ukwenza okunye okumele likuguqule ukuze kwesulwe izijezo lezi. Okuguqukileyo kugoqela ukumisa impi eDarfur, South Kordofan leBlue Nile ukwenza ukuthi abancedisa abantu bangene kahle elizweni leSudan, ukungalwisani labantu beSouth Sudan, ukusebenzelana leMelika ekulwisaneni lamalecacha kanye lokulwisana loJoseph Kony lamalecacha akhe awe-Lordist Resistance Army. UHeather Nwed, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department, uthi ilizwe leSudan litshengisa ukuthi lifuna ukusebenza lelizwe leMelika ngendlela ezijiyeneyo. Kodwa-ke kuningi okumele kwenziwe ukwenzela ukuthi amazwe la adlelane okuphakeme. Ubudlelwano okumele bukhuthazwe bugoqela ukuncedisa inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zingene endaweni ezijiyeneyo ukuthi ilizwe leSudan lingephuli ilungelo loluntu njalo lihloniphe inkolo zabantu lokuthi ilizwe leli liyekele ukudlelana leNorth Korea. Uhulumende weSudan usevezele ilizwe leMelika ukuthi useza kuma ukuthenga izikhali eNorth Korea. Esinye isiphathamandla sikahulumende weMelika sithi bazahlolisisa konke lokhu njalo bekulandele ngemfanelo. Imelika ithi lokhu isekela isinqumo senhlanganiso yamazwe wonke omhlaba e-United Nations esokuthi umongameli Omar al-Bashir ayemiswa emthethwendaba we-ICC kulandela ukubulawa kwabantu abaningi eDarfur lezinye indawo libutho leSudan. Elemelika lithi bonke abalamacala okubulala abantu eDarfur lendaweni ezinye ezijiyeneyo kumele bajeziswe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota. Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu. Kula ma centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Fungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Asivikile ama elections madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni siyovota, sibhalise, sivote. Siyalugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa benhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama ukuya ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. Abe-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube bathi okwenza uhlelo lokubhalisa abantu longahambi kahle elizweni kungasebenzelani kuhle kwehofisi kamsitheli lekomishini yokhetho e-ZEC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.